kunani ukuthi egcene ukuthi zethu iqhilile njalo babhiza abantu bezethu ukuthi bazama ukuthi bathole ukuthi bayenza njalo ukuthi uphezele umnanga kwagcine namanamba eneleyo lokhu siyazi ukuthi kunjenge babhizi kabalali bezama ukuthi badlale ngezinombolo zenzele map ukuthi obe ngupresident umnanga kwagcine kunile kulolu khetho kuqiniseke lokuthi upresident Nelson Chamisa usewinile ukhetho lolu ngaleyo ndlela sokumele ukuthi Zach icho ukuthi ubani ophumeleleyo kulolu khetho. Siqhubekele phambili lize lethu lingene esibangeni sokuthuthuka.
Abantu baza kuthi Dr. Sibandani, lobufakazi bani oveza khonokho okukhuluma ngakho?
Ubufakazi obukhona ngoba ukuthi abantu bezach siyabacela ke manje ukuthi hayi nxa lina libone ngani lile elikukhulumayo kuyiqiniso khiphani iinambali zenelilazo lizake emphakathini kwaziwe ukuthi lithi abantu abavota kupolisi kuma-police station wonke ngobani bangaki. Singakhangela zenezi number sizabona ukuthi izac isile number eziningi ezedlula lezi zabantu ababe ekade besebenzisa ukuvota kuma-polling station. Izac njengoba iyo evunyelweyo ngomthetho ukuthi iphathe iinamba ezinjengazenezo yiyo elomlando wokuthi itshengise uzulu ukuthi iinamba zayo ziliqiniso njalo zilandelana nalokho wabhalwa phansi ngama-election agent ngesikhathi kubalwa amavoti.
Sizile ke iveki sithi izalibiza emahofisi nayo khona ngapho ilivezele ukuthi into zihamba njani. Sebelibizile yini njalo lihambile nxa belibizile bathene?
Sidingi ukubizwa ngabasithumele nje kuphela sikubiza ke soko sithi i-database yabo iinumber zabo abasebenza ngazo zona zodwa ziyazikhulumela phela abantu bezekuthi ukuthi umesika bazazi yikho besehluleka ukubala mhlawumbe bazifundiswa ngupresident umnanga ka-4+10 i-4. Into eqakathekileyo ukuthi nxa bangaletha lezo numbers ingwethi ezikwazi ngezenombolo zizawubona ngelihle lilodwa nje kuphela ukuthi hhayi la manumba kawahambelana.
Pho-ke njengoba amasotsha kukhanyangazane abe lokhu esemigwaqweni abantu bazaqhubeka njani besiya phambili ngakhonokho elinzama ukulwisana nakho?
Abantu bezimbabwe banendlela eziningi kakhulu abangenza ngazo ukuthi uhulumende wabo alalele izikhalazo zabo njalo izac kufanele ikhumbule ukuthi akusiwo makhothi alamandla kakhulu elizweni kasiwo masotsha. Amandla okubusa le mvumo yokubusa abantu izele ebantwini. Ngakho-ke izac kufanele inanzelele ukuthi nxa abantu bezimbabwe besithi hhayi bo tshishanini izenzo kuqulani ukwenza kwenu shingayi mayitiro basho beqinisile njalo asizeke thise izac ize ifunde kahle.